umfundisi wenkampani elungisa amafutha okupheka e-United Refineries umnumzana Busisa Moyo wothule umbiko enkundleni ye-Twitter izolo esithi udlwangudlwangu lobu kuza kuba lomthelela omubi emsukulweni wonke wezansi ye-Afrika. Umoyo uxwayise abantu ukuthi balondolezwe ukudla imali lakho konke okubalulekile empilweni zabo esithi eZimbabwe lizathwala nzima ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo efana le-N1 le-N2 kanye lapho okufikela khona izikepe ezithwala impahla elwandle e-Durban Port. Iy'nkathi eziningi zithi zivumelana nomoyo. Omunye wazo ngumnumzana Lubani Nondo ofundisa izifundo zamabhizimusi ekholishini yelupane State University.
Ukubhebha kwe-South Africa kubuye ngesikhathi esibi kakhulu lapho i-economy yeZimbabwe izintshanga, lapho abantu bengenamsebenzi, lapho abantu intengo yempahla ikhwela. So ngokunjalo ukukhwela kwezinto e-South Africa kuzenza intengo ikhwele kithi. Omalayitsha bazakwanzima ukuthi bandlele because sina si-informal market. So nxa bangekela ukuthi balethe izinto ngapha eZimbabwe kuzakuba lokuhlamba okukhulu emakhaya.
Umfundi uqhubeke wathi thina lodlakela lowo uzakwengeza induku ebezivele zikhona emazweni ezansi ye-Afrika kundaba zomnotho lokusela kwemisebenzi kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Yazi ufisa ukuthi ngabe into lezi abuya kudala iZimbabwe isazimele kumbe isaseyi-Rhodesia 79-80-81 ngabe kungcono kakhulu ngoba iZimbabwe ama-investors bezabalekela kuyo. Kade sikhangele ukuthi ama-investors ase-South Africa azathwala nzima shwela lapho azabalekela khona.
Njebe ngithi umnumzana Mlungisi Dube uthi udubo lolu lakho ukwengezwa yikuswelakala kwamafutha ezimota ngenxa yokudutshulwa kwesinye isitishi sokulungisa kwawo kwele mzansi.
Nasokuphambanise amazwe amaningi agoqela iZimbabwe akhangele into elinjengabo-fuel ezithengwa e-South Africa, njalo njengoba sesizwile ukubana i-oil refinery e-South Africa ivaliwe.
Izakhamuzi lazo zithi zikhathazekile. Nangomnumzana Pride Mkhono yena ohlala eHarare.
Ama-rise lawa ayenzakalayo azaphazamisa ukuhamba kwezinto lezi kwakuzayenza ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe ungami kahle. Njalo sinikhangela i-Durban yiyo esilethela amafutha amaningi.
Unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Javet Moyo uthi okwenzakala kwe-South Africa kuzaphazamisa abantu abathola imali evelela eMzansi.
Umnotho weZimbabwe sibona okwamanje ungathi ubambene lo mnotho weSouth Africa. Kunengi-ke sikutholayo okuvelela ngaphetsheya kaLimpompo.
Sethulekile ukukhuluma neziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Mina leyi 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.